Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyasangana kwezakusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 24 kumpandula 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ucela abatshali bezimali emhlanganweni we-United Nations ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kumele ahloniphe amalungelo kaZulu kuqala. Inhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo emhlabeni jikelele, ASCVICAS Monitor, ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ancindezela abantu kakhulu. Kudaba lokuzilibazisa, siloma weliweli ehamba leqembu lakhe leTigdale Hot Boys. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana labatshali bezimali emhlanganweni we-United Nations osaqhubekayo edolobheni le-New York khonapha eMelika. Izolo uMnangagwa uhlangane leziphathamandla zamankampani atshiyeneyo avela kwamanye amazwe. Wacela ukuthi zizevula amabhizimusi eZimbabwe ngoba umumo okhona ulungele intuthuko. Namuhla ukhangelelwe ukuhlangana labatshali bezimali beZimbabwe abahlala khonapha eMelika. UMnangagwa useke wazama ukuhuga amabhizimusi akwamanye amazwe emihlanganweni etshiyeneyo. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezenotho zithi kaphumanga lalutho. Umbuzo omkhulu ngothi kathesi kukhona na azaphuma lakho. Sixoxele lunga lebandla eliphikisayo ele-CCC umnumzana Abednego Bhebhe.
Ukuhlangana labantu kakwanelwa, angahlangana labantu abaningi kakhulu. Kodwa okuqakathekileyo phela ukuthi nxa esiyahlangana labantu atsho ukuthi lokho okade kubenza bangavuyi usenelisile yini ukuthi akuguqule. Nxa enganelisanga ukuthi kakuguqule, hayi bo, uvakatshile ngumtourist abantu babona babuye bezebona ukuthi kathi uMnangagwa umuntu onjani xa umkhangele eduzane. Otherwise, the environment on the ground kangiyiboni ingazala ulutho emhlanganweni oyithiwe uMnangagwa.
Kodwa uthi useguqulile izinto eziningi, uthi umbuso wentando yeningi, idemokhrasi, amalungelo oluntu ayahlonitshwa, konke lokho ukhulume ngakho emhlanganweni we-United Nations General Assembly.
Ukukhuluma njalo kuyavunyelwa, yikho kuthiwa-ke ekuphileni kwethu kunabaqambi bamanga. Abaqambi bamanga ngabantu abakhuluma into engaphikiyo, engake yaphika, engasiloqiniso. Ngoba phela nxa esiyatshela abantu ukuthi seguqulile thina esilapha eZimbabwe inguquko singayibona. Kutho ukuthi yinguquko bani leyo ngaphandle kokuthi yinguquko esekhanda lase kuphela. Thina abantu kasiyiboni ngoba amalungelo abantu ahlukuluzwa, abantu bayabotshwa amashayana, i-justice system is infiltrated, is captured, i-financial sector has been captured. Kanti pho lokho akuthi yena ukuguqulile kuyini njengoba silokhu sikubona thina kusenzakala.
Uthi imithetho emibi efana laboPhosa labo-IPAS wayilahlela kanjani?
Ayisiloqiniso lelo ngoba imithetho leyo ilokhu ikhona. Owenzakalayo ukuthi wakho kugugula-ke isihloko seleyo mthetho ukuthi ilizwe ngenye indlela. Kodwa imithetho yona lana ilokhu ibopha abantu athelizindaba, ibopha abezombangazi ukuthi bangahlangani bekhululekile. Ilokhu ikhona. Nakathesi ungakhangela kuyathiwa khona ungakhuluma kubi ngohulumende ungazibona usibotshiwe, ukhulume kubi ngoMnangagwa uzibona usibotshiwe. Yiwuphi umthetho oguqukileyo khona?
UMnumzana Abednego Bhebhe lilunga lebandla le-CCC. Kodwa ilunga lezano PF umnumzana Pilif Kaule uthi iqhakathekile kakhulu imhlangano kamnangakwa labatshali besimali kanti njalo uthi ilakho ukuba lezithelo ezinhle.
Imhlangano kamongameli leyi ilakho kakhulu ukugola abatshali bezimali ngendlela ephakemeyo kakhulu ngoba ungakhangela nkomo okathi sokwenziwe ngemva kokuthi umongameli esethena wathi hayi ilizwe lakhe liyamukela wonke ofisi ukuthi asebenzela lo okwenza ekuvuleni amabhizinisi ethi Zimbabwe is open for business kutho ukuthi konke lokho umsebenzi oqhutshelwa phambili sinje sikhangelele kakhulu ukuthi umsebenzi wakhona ukhule yibobona kumongamela lokho ekwenza lakathesi yebo phela sikubonile izolo kube khona abanye abathe bathatha lelo thuba beza kodwa abanye bayabe lokhu bedingisisa bebona lokuthi umumbo weZimbabwe uyasebenzeka yini ngako umongameli lokhu elimaketha ilizwe ukuthi lithole abantu abangancedisa ukuthi bazoyinvesta phakathi kwelizwe khonapha ukuze umkhonomo welizwe uphumelele.
Kodwa abamabandla aphikisayo abanye babo abangapha eMelika abatshengiselayo emhlanganweni we-United Nations besola ukuba khona kukamongameli Mnangagwa bathi udlalisa nje isikhathi ngokukhulumisana labatshali bezimali laba ngoba umumo weZimbabwe ungemuhle. Bakhuluma ngokuthi amalungelo ayephulwa kanti abatshali bezimali bengafaka izimali zabo kuyabe kungela lokho esingathi i-guarantee iqiniso lokuthi bazathi sebefuna ukuzithatha bazithole.
Inkombo lokho ngabantu abasebenza i-opposition ngabantu abancedisa i-opposition eZimbabwe bayakampaigna labo bantu bakampaignela i-opposition njalo nkombo ungakhangela ukuthi kambe bangobani bona khangela upresident we-South Africa khangela upresident we-Kenya khangela ama-president e-Africa bo-Namibia bonke kade becele ukuthi hayi sicele izitezo zonotho lezisuku khangela u-special rapporteur olwana owathi ama-sanctions la asasisa the ordinary men in the street vele bona abantu abantu abathagetwa ama-sanctions vele kakubathinta indawo umuntu ohluphekayo ngumuntu magazi eZimbabwe.
Umnumzana Pilif Kaule ulilunga lebandla lezano PF. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele eCivicus Monitor ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ancindezela abantu kakhulu lapho amalungelo oluntu angahlonitshwa khona. Amanye amazwe akuluhlulunye agoqela eSri Lanka, iSerbia, Guinea kanye leGuatemala. Umbiko lo uza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kutshela abakhokheli bamazwe omhlaba emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngapha eMelika ukuthi uhulumende wakhe uyawahlonipha amalungelo kanti njalo uyawulondoloza umbuso wentando kaZulu i-democracy. Kepha abasola umbuso kaMnangagwa bathi ukwethulwa komthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill kuveza sobala ukuthi akulankululeko eZimbabwe.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampapho.
Kweze maphandleni lamhlanje ukwakhiwa kwedamu lethuli manyange eGwanda sokuphinde kwamiswa njalo ngenxa yokusilela kwemali. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ngomnyaka ka-2016 inkampani ye-China Water and Electric Corporation yama ukwakha leli damu isithi uhulumende wayengayibhadalanga. Ekupheleni kwenyanga edlulileyo lenkampani imise eyisebenzayo njalo isithi ayiselamali yokuqhubeka ngomsebenzi. Sixoxe lomunye obeqhatshwe yilenkampani yamaChina kodwa sebephelelwe ngumsebenzi njalo sebephila ngokwemba igolide.
Hayi usebenza usokumile kumlaka lapha sile 3 weeks mile since senior baphonga usebenza ukuthi imali ayithumanga umsebenza useke umnyaka lo wawuseke ngoba kathi sizulu yabuya lini bebekhala ukuthi njengoba kathi bebejahude bona ngakwenza manje basebagaya amathilana ukuthi utweni ufakwe kukhongizida manje hayi abasela mali ukuthi bathengisa amendi bafake ikhongizida phansi uhulumende awaphaki imali.
Umnumzana Million Ndlovu oyisakhamuzi seNtebe uthi sekule minyaka leli damu lisakhiwa kodwa lingaphuthi.
Kuthi ukuthi ngiyabona sokukwana ama 30 years kusiya ku 40 isenzo njalo okwalo nyaka nxa uthalia yakho angila themba lokuthi lizaphumelela.
Amazwi kaNdlovu agcizelelwe ngukhansila walendawo umnumzana Nicholas Ndlovu yena odabadala kulendawo sebeze becabanga ukuyachitha igwayi bakhulume labaphansi ngoba kungekho okuphutshayo.
Ngike ngezwa labanye abadala bethi hayi ngakuyavuma bakithi akuye kudingwa isintu kanti kungenzakala njani ukuthi into enkulu kangaka yini ngoba abanye sebeze bekhuluma ukuthi khona sokulamahlandla aphoseleli ngelesithathu kuthiwa kuyasetshenzwa libe selisima ngoba besikhangelela ukuthi hayi nansi into ezasikhipha endlaleni lokuthiwa siyisizwe kumbe isigaba esilabantu abafa ngendlala.
Isikhulumeli sogatho libona ngamadamu olweZimbabwe National Water Authority unkosikazi Major Manyonga kaphendula ngembuzo esimthumele yona ngalolu daba. Kodwa kunyanga ezimbili ezedlulileyo umphathintambo obona ngezokulima umnumzana Ensas Masuka wabikela idale lephalamende ukuthi ukwakhiwa kwaleli damu akusoze kuphutha ngesikhathi ngoba imali silela. Ngaphandle kwethula iManyange ezinenhlelo zikahulumende esezimisiwe kulumango zigoqela ukulungiswa komgwaqo osuka eGwanda usiye eMapisa ngemva kokulungiswa kwamakhilomitha amahlanu kuphela kodwa umgwaqo osuka ezitolo zeManama usiye esibhedlela ongamakhilomitha amane lawo umile kwamanje ukulungiswa. Kusenjalo izakhamizi zeGwanda South sezikhuthazwe ukuthi ziqhubeke zihlabise abantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu ijekiseni okuvikela umkhuhlane wendingindi. Unkosikazi Natasha Zindoga wabona ngokukhithwa kwemibiko yemikhuhlane ememetheka ngokuphangisa kugatsha lwezempilakahle esiqhimini seGwanda uthi iningi labantwana kulesi siqinti alihlatshwanga lijekiseni ngenxa yenkolo yabazali.
Layo leyo nkinga kodwa siyazama lathi njengabezempilakahle ukuthi sifikelele kibo.
Lanxa umkhankaso wokubhoda kuhlatshwa abantwana lijekiseni usudlulile abazali balakho ukuya emaklinika noma esibhedlela eseduzane labo ukuyahlabisa abantwana. Abantwana abafika amakhulu ayisikhombisa eZimbabwe sebekuleyo lomkhuhlane selokhu qhamuke ngomabasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge ijaha lezansi u-Albert. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana. Lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Jacqueline Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sicubungula ukuswelakala kwamandla amagetsi kanye lokuthi baqhuba njani umsebenzi.
Amandla kagetsi khanya awakho kulwamiviki ephelileyo sike sathola umbiko othi amandla kagetsi malutshwane njalo sizathola izinqumo ezithile ekutholeni ugetsi. It was supposed to be 12-16 September kodwa hhayi lokhu eqhubeka engekho. Kodwa-ke nxa ngisiyeke lami ngicabanga ngihlala ngizibuza ukuthi kathi amandla kagetsi ayevela ngathi ngesikhathi se-COVID lockdown. Angizange ngibone esikhishwa ngamagetsi njengalesi sikhathi sesihambahamba kumbe ukuthi amakhampani ayevaliwe. Mina lapho engihlala khona ngile nhlanhla engaphezulu engingatho ukuthi i-advantage ngoba mina ngisebenzisa kuthiwa i-cash power. I-cash power itho ukuthi njengakhathesi ngiseminyameni from isikhathi sika-3 o'clock akula muntu ongichajayo ugetsi. Ugetsi wami umile lapho khona bese kusala ama households or izindlu ezine-fixed electricity ezehluleka ukufakwa i-cash power system, lezo zibhadala imali ekwanileyo loba amageta wakho loba ekhona. Kodwa ukuphindisheka njalo ngoba anti siyabala njalo siyangena ebulendini, uzima uthi yena akakwanisi ukupompa amanzi wakula mageti, abezethu abathi bona bakwanisi ukwenza amageti ngoba kula manzi. So ugcina udideka nje uzibuze ukuthi kathi siyaa.
Uhlupho lolu luphethe njani abesifazana? Inkuni ziyatholakala yini lokunye nje kokusebenzisa lapho kufanele amandla akagesi asebenze khona?
Njengoba sisazi ukuthi umuntu wesifazane ezalwa aze aye kufa, ukhona umsebenzi awenza engabhadalwa, okuyikugcina imali, okuyikugcina umyeni wakhe, just extra support that they do engabhadalwa. Bese kusiyelana lesikhathi sokuthi avuthela gethi, kuba nzima kakhulu. The other alternatives ezikagethi sezidula. Njalo ngakhangela lapho ekuhlala khona kuba lesikhathi lapha labakhangele eze-environment ababhoda khona bebopha abathengisa inkuni. Kuba nzima kakhulu ngoba lalabo abathengisa inkuni abaningi bakhona ngomama or isikhathi esiphakathi kwakho lesi nesama-examination abantwana. Uyabedinga ukurevisa, uyabedinga ukuthi abhale ama-homework, abhale ikhala, kodwa kuyathesa kula magezi. Kugcina kumphatha nzima umntu wesifazane.
Uhlupho lolu luthinta njani labo abaqhuba amabhizinisi abancinyane elibakhangele?
Njengoba uyavusukazi isikhathi sokuthi amagesi ayahamba, kutho ukuthi isikhathi sakho sokuvala inkampani yakho kumbe usesitaladeni kumbe ukhona lapho ezicukucukwini lapho esitholakala khona, kutho ukuthi siyaphangisa ukuvala, ugijimisa ukuthi uwathole esakhona kumbe uthole isikhathi sokuyafika nekhaya kusakhanya. Amasela sebemaningi ngoba umkhonomi welizwe ungamanga kuhle. Lokho kusho ukuthi uyavala masinyane inzuzo yakho njengomuntu ozisebenzayo ikhe yehle, ngoba uzaphangisa ukuvala abanye nxa bekhayisa emsebenzini. La usugijima labo kunokuthi kumele nilabakhayisa emsebenzini uthengisele bona. Kodwa this could have been a working advantage also kulabo abazisebenzayo, babe yibo asebeqalisa ukuthengisa inkuni kumbe babe sithengisa igasi ibanda lapho abahlala khona. Yikuthi nje imithetho esiphila kiyo iyala ukuguquka nendlela isimo esime ngayo.
Kodwa kuyasebenzeka yini lapha ukuthengisa impahla ezitaladini? Abantu bayathola yini inzuzo?
Siyaphuma ezindlini ekuseni ngoba kumele sidingele abantwana ukudla. Okusenza sihlale ezitaladini lokusenza sibe lapho esikhona yikuthi kungcono kunokuhlala phani kuthi ezindlini sihlale sithi simelele kokuvela evulini esingakubiza siyimama. Ayisiyo nzuzo esihlelekileyo.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Jacqueline Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, singene kuhlelo liphuma lendaba.
Siyadibana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa loNkosikazi Busibhebhe olwela ilungelo labesifazane. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kaGande ukungamukela kuhlelo.
Ubona njani umthetho omutsha lo wezomtshato?
Ngiyakhumbula eminyakeni embalwa edluleyo ngike ngabhala iphetshana ke lahlaziywa-ke ngathi emakolitshini elokuthi kumele iZimbabwe ihlanganise imithetho yemtshato. Xa ungakhumbula kahle besile mithetho yemtshato emibili ekhangela i-civil marriage, leminye ebikhangela i-customary marriage. Then abantu nje bebesebeziyenzela umathanda ngomasihlalisane. Lokho bekuletha ingxabano ekuzwisisaneni ukuthi nxa mhlawumbe omunye sebhubhile kumbe sokuhlukana kumbe omunye abhubhe achiye abantwana, aphinde achiye lo munye akade ngomkakhe kodwa mhlawumbe engasiye mzali walaba bantwana abathiyayo kwelabelwana njani impahla yomufi. Ukuhlanganiswa komthetho lowo ngathi mina yisiqalo esihle kakhulu ukuthi kuhambelane indlela abantu esingathi bathathene abaphathwa ngayo, ikakhulu nxa omunye sokubhujiwe kumbe sokwehlukenwe. Bekunzima kakhulu ukuthi umuntu uyathi echade ngesivu marriage ebingu chapter 511 kudala abuye ayenze umasihlalisane kumbe athathe umfazi ngokwesiko ku customary law, ukuthi manje kuhlanganiswa njani imithetho leyi umuntu lowo ngubaba usehambe wabhixiza wahlanganisa imtshado ehlukeneyo. Khathesi konke sokungaphansi komthetho munye kwenza kube lula ukuthi kusebenzeke, njalo kuyabavikela omama abaningi akade bengena kuma relationships labo baba, abanye beqanjelwa amanga, abanye bethemba babethe khona hayi mina vele sengihlukana lo mama, njengoba ubona ngihlala mbuya ngizolala kuwe lapha ngisalali ngale kumama mdala, kodwa kungelalo iphethe litshengisa ukuthi umtshado usudajuliwe kumbe umtshado awusekho, ubabalwana angathi gqi afe. Umthetho vele uzalandela okusephepheni ukuthi ubaba lo ubetshate lo bani, kodwa khathesi nxa lo akade sehlalisana laye elabo ubufakazi ukuthi hayi nanku besihlala sonke besesivumelane lokhu sathenga izinto ezinje, laye engumama akasozaphumele ngisizandla, ikakhulu kulabo abaphuma sebelabantwana bebethwala nzima ngoba nangu ubaba ngikhona sebhubhile umntwana kakusela angakuthubambelela kukho. Ngakho ke ngathi lesi siqale sitsha sokuthi siye phambili, kodwa kukhona mhlawumbe okuningi okungakhalazwa ngakho kumele sikuhaziwe okungatshintshwa sisiya phambili.
Kona lokhu ukuthi umuntu nqa velo masihlalisane kuthiwe emthethweni nqa kuyikuthi bayehlukana kufane labantu kade bechadile umtshado wokubhalelana phansi, ukubona njani wena lokho?
Mina kamboni inkinga kakhulu ngoba singakhangela sibili kahle iningi labantu bethu esintwini yiyo indlela abaphila ngayo, sebe sisithi hayi ubani umkazivani umkazivani, kukanti akulaphepha vele elibhalwe phansi elisayiniweyo, akulazifungo ezenziwa phambi kwamagistrate kumbe umfundisi. Iningi labantu bevele bangomasihlalisana. Ngakho-ke umtshado wephepha omningi lo ofakwa amaringi oqakathekiswayo, izikhathi eziningi ukuqina kawo yiwokhonokho nje ukuthi kule phepha esingathi yi-contract. I-contract vele yiyo ejayele ukuthi ibambe kakhulu izivumelwano, but esikhiweni kukhona abakuthi i-gentleman's agreement, ukuthi bayavumelana ngomlomo kodwa i-intention yokuthi i-contract leyi bayibambelele iyabe khona. Kunjalo lasebantwini abahlalisanayo babelaso isifiso ukuthi banjani bahlale labo njengabantu abasemtshadweni. Angiboni mina ukuthi khona nxa umuntu ethe wahlalisana lo muntu kuyikuthi akalo omnye umfazi kumbe akale enye indoda okuthiwa khona into embi ukuthi kukhangele njengokuthi ngumtshado nxa mhlawumbe bahamba phambi kwabazali kwayokhutshwa ilotsholwa. Inkinga mhlawumbe engaba khona yikuthi kukhangelwe ngani ngumtshado nxa ukuthi umuntu lo ubevele lo mfazi wayo. Kumele ungaviolate i-contract yakho, ube able to meet ama-needs ama-demands e-contract yakho, ungaviolatanga eyomunye umuntu. So nxa kuyikuthi ususayine i-contract yokuthi uyindoda womfazi munye, ukuthi wena uhambe uyokuthi usuhlalisana lo munye umuntu and you expect that contract to be at the same level as a civil marriage, yikho engingavumelani lakho.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu kandela abalaleli be-Studio 7 ukuhlala kumnandi ke ukuba sehlelweni lapha. Libe lusuku oluhle.
Lo ke bekungunkosikazi uSibhebhe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye lelali.
Siyabonga Chris. Balandeli benguqu, nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Highlanders 1, Cranbourne Bullets 1. Iyata ishaye iCapes United nge 1-0. Ichiganin ishaye iWawa layo nge 1-0. Tenaxi Eggs 0, Harare City 0. ZPC Kariba 1, Black Rhinos 1. Kanti ke iFC Platinum ishaye iBulawayo City nge 1-0. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba nomculi werumba uMaweliweli leqembu lakhe leTickdale Hot Boys. Bephethe idlalate labo lesine elilengoma eziyisikhombisa. Umholi weqembu uMaweliweli ogama lakhe lokuzalwa nguWelcome Spanda.
Iqembu liqhamuka endaweni okuthiwa kuseTickdale eTsholotsho eMgquza. Endimeni yomculo ngiqale 2015, ukutsho manje ngama-album angu-4. Kuneminyaka le eminye anzange ngakhipha, then ngazokhipha idlalade ngikhiphe last year ngo-August elithi siyehlasela fit indaba enzima.
Abahathanda ukuthenga umculo wenu uba uthola njani kumbe balithola njani?
Abangabe befuna ingoma bengaxhumana nami inombolo ezithi 061 456 1992, ngokusebenza manje ngiseGoli.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Engakutshiyela abalandeli ukuthi abalandeli bengicela i-support kakhulu, beke ukuthenga leyo ama-CD lawa awaphansi lawa esaphothe mina, ukuze lami ngikwazi ukuthi ngihlale ngibanikeza amadlalade ngomnyaka ngomnyaka, ngoba bahlale bekwazi ukuthi uBhulu uyabathanda kakhulu. Amosithi tshona phansi.
Uphuma ke enkundleni uWelcome Spanda leqembu lakhe leMaweliweli and ama Hot Boys ngale.
Awujona ndiyasithela ukuthi uBhulu ulwana umuntu othe ngahlalahlale shayijika. Awuyimilwana ndibekisa ngasethi studio. Awujona nginiwe itopi yam phela lafana. Awungasengenza lokho basokithi. Ekuhambeni kwami ngathi mangifika laphana sasekuthathana nomntwana sasesiqondayo emashobhu. Hawu sithe masifika lapha emashobhu sasesithenga khona lokho phela okudlekayo. Hawu sesiqonda lapho phela okulezitulo khona sike sisale. Sithe maloko siphahleli laphana ebhakini, hawu mntwana waqala ukuthikathika yakhe eselokho ebamba ifoni edweba phansi, ebamba ifoni edweba phansi. Hawu ngade ngabona ukuthi lapho umntwana kukhona into seyicabange wrong. Fanyithi ngiyakuzwa ukuthi kathi manje sokwenze njani madlo. Uthi hayi yazi lapha ngithola umlayezo ophuthumayo uthi amanu umesetshayo ngabantu.
Welcome Spanda Maweliweli ehamba leqembu lakhe leTickdale Hot Boys abehlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa ucela abatshali bezimali emhlanganweni we-United Nations ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Kepha abamabandla aphikisayo bathi kumele aqale ahloniphe amalungelo kaZulu. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo emhlabeni jikelele eSivicus Monitor ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ancindezela abantu kakhulu. Kwanele mthwaka zomuhle olivale lisayo ngontungamili inkomo kololukana kwamatukanduna azibe wope.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.